Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuMfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
akube lusuku oluthinta unembeza wabakhokheli. Siyathemba ukuthi bathethelo lusuku abazange bayekele ukunakana ngalo, baluthethe banakana ngendlala.
Kunanswe usuku lokukhumbula abantu abalambayo emhlabeni jikelele namhla ole-World Food Day, iningi likhala ngendlala.
Okhethwe kaphezulu uye ngu-chairman we-league ye-ZANU-PF Bulawayo. So kukhanya within the league yikho abaphathanayo bona bathi asambe siyenze i-elected congress nabomthango elabomahiya.
Elinye icele lenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association lithi alemukele ukhetho olusanda ukuqhutshwa, licele ebelikhokhelwa umnumzana Chris Motswangwa. So kuqhamuke ukufuthelana okukhulu phakathi kwezizalwane zakwele South Africa labantu bokuza eSoweto ngemva kokufa kwabantwana abayisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unanzo isuku lokukhumbula abantu abalambayo emhlabeni jikelele lamuhla olwe-World Food Day. UZulu weZimbabwe ekhala ngendlala, njalo lenhlanganiso ye-World Food Program layo isithi yehluleka ukuthola imali yeneleyo yokuselela abantu abayizigidi ezingamachumi phose amathathu, i-27 million, abahlaselwe indlala emazweni atshiyeneyo asezansi yezwekazi le-Afrika. Isikhulumeli se-WFP umnumzana Thompson Phiri utshele umhlangano we-United Nations oqhutshelwe eGeneva kwele-Switzerland izolo ukuthi phakathi kwezigidi ezingamakhulu phose amane zamadola emelika adingekayo, i-369 million, sebethole izigidi ezedlula kancane amachumi ayisikhombisa kuphela, i-$73.8 million. Umnumzana Phiri uthe indlala igxile impande emazweni afana leZimbabwe, Lesotho, Malawi, Namibia leZambia, okwenze ukhulumende balawo mazwe bacele uncedo oluphuthumayo. EZimbabwe i-WFP ithi kulabantu abayisigidi phose eziyisishiyagalombili, i-7.7 million, abadinga ukuphathiswa ngokudla. Ithi njalo phakathi kwabalambayo ukudla ezigabeni zeZimbabwe ezitshiyeneyo incedisana lohulumende lezinye inhlanganiso ezifana le-USAID ukwaba lokhu kudla. Uhulumende weMelika yena wazise lamhla ukuthi lo nyaka usekhiphe izigidi ezedlula kancane amachumi ayisithupha, i-62 million, yokuselela uZulu weZimbabwe olambayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso isebenza labantu bemaphandleni enyakatho emaNdebeleni, e-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Lusuku oluqakatheke kakhulu, njalo ukuba khona kwalo kuveza ukuqakatheka kokuthi abantu kabatholiswe ukudla ngokufaneleyo, ukudla okwaneleyo. Yabe kulusuku okusikhangelele ukuthi inkokheli kube lilanga lapho ezigolombeka khona imizwangedwa yabo, bahlale phansi bazibuze ukuthi ngalolu suku ngalunakanwa abantu bakusiphi isimo. Indlala ibhahile inje, abantu kambe bakuthola na ukudla? Akube lusuku oluthinta unembeza wabakhokheli. Siyathemba ukuthi bathethelo lusuku abazange bayekele ukunakana ngalo, baluthethe banakana ngendlala ebhahileyo, lokuthi yiphi imizamo abayenzayo njengezinkokheli ekuboneni ukuthi abantu bayatholiswa ukudla.
I-WFP ithi iyehluleka ukuthola imali eyaneleyo yokuthengela abalambayo ukudla. Kambe lokhu kutshoni kuZulu weZimbabwe ohlaselwe indlala?
Baningi amazwe adinga ukuncediswa ngokudla. angeke yathatha imali yonke layo kumbe engakusebenzisa ukuthi izonceda iZimbabwe kuphela. Kuyasweleka ukuthi sikubone njengabantu beZimbabwe ukuthi umhlaba wonke ubhazalele phakathi kwale indlala. Njalo akumelanga sithembe kuphela inhlanganiso ezifana naleyo, kodwa uhulumende yena ngokwakhe kumele laye abone ukuthi udlala iqhaza elikhulu kakhulu. Kuthi ke inhlanganiso ezinjengabo World Food Program zibe ngezokuncedisa imizamo ephezulu eyenziwa nguhulumende ekuqedeni indlala. Njengenhlanganiso eyabe ikhangela umhlaba wonke, kuningi okwenzakalayo emhlabeni, kulezimpi kwezinye indawo, kube Ukraine kuyaliwa. Kungakho ke kule mali eyabe ithathwa iyencedisa ukuthenga ukudla endaweni ezifana lazona lezo. Kungakho ke kuyatisweleka ukuthi lanxa silambile sigalula phakathi kwendlala, sibone ukuthi hayi lanxa bengenelisanga ukuthi basincede ngokupheleleyo, kodwa imizamo yonale emncane abayenzileyo iyabongeka. Uhulumende nguye okumele adlale izinga elikhulu ekuboneni ukuthi abantu ababulawa yindlala. Kuzaba into enzima kakhulu, ikakhulu ebantwini bemaphandleni, lapho abavele bephila ngokulima, abangela msebenzi khona, kungela indlela abangathola ngayo imali ngaphandle kokuthi balime umhlaba wabo emasimini.
Lo mnumzana Vumani Ndlovu wenhlanganiso yesebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, obexoxa ecingweni loNtunga Milinkomo we-Studio 7. Uhulumende uthi uzahlawula abalimi bamapulazi angamakhulu amane lamachumi amane lane 444 yamadola ayizigidi ezingamachumi amathathu lanhlanu $35 million esebenzisa isikhwama semali yelizwe esebudget eka 2024. Lokhu kuveswe ngumphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube eHarare lamhla emhlanganweni labameli bezigodlo zamanye amazwe ezingamalunga acubungula indlela zokuqeda isikwelede eleZimbabwe elilaso ese $12.3 billion. Umnumzana Ncube uphinde wathi imali yonke edingakalayo ukuhlawula abalimi idlula kancinyane izigidi ezingamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lanye $351.6 million, kunguquko eyenziwa emapulazini la hatshi umhlaba ngokwawo. Uthi uhulumende uzabhadala izigidi ezingamachumi amabili zamadola $20 million kumapulazi angamachumi ayisitshiyagalolunye lane akusivumelwano se-Investment Protection Agreement okuyingxenye yezigidi ezifika phose amakhulu amabili ezavunyelwayo i-$196.6 million eyomhlabathi lenguquko emapulazini la. Abalimi babikwa bezathola imali le ngabavela iDenmark, Switzerland, Germany, Netherlands leYugoslavia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU.
Ingxenye kathi esingasinanzelela ngendlela uhulumende akufake ngayo, sibona sebekuthe gwaqa abantu abamele amazwe athiyeneyo nala ama-farmers e-Europe langaphi. Engxenye kathesi kungenzakala ukuthi uhulumende ukhuluma silukuzimisela ukuthi akwenze lokho. Kungani futhi sikholwa khona? Ngoba eqinisweni siyabona ilizwe leZimbabwe ngathi abantu abaningi balifuqela kathani, ngathi nje balinina. Okunye kwakhona yikhona ukuthi abantu bathathele impahla zabo abazange bacompensate ngathi bebasebelethile. Ngokunye okwenza amazwe nxa esikhangela ngathi asithathi, ngokunjalo kuyasilimaza kwi-development, kwelinganazela ilizwe libuyele emuva. Engxenye kathi esihulumende usefika esigabeni sokunanzela ukuthi kalungise laphana okwenzeka ukuthi ilizwe lithuthuke abantu bayephambili. Kose ngaye khathesi siphosa sibona ngathi ngaye ukhona okungenza kahle.
Kodwa ilizwe lilayo yini imali yonke le eqanjwayo?
Ngizathi mina ibizwe imali leyo lilayo nxa ibanjwe kuhle. Unganazela sililizwe lapha thina esilama major resources lokumviwa phansi okuningi kakhulu, ogold, oplatinum, konke silakho. Ungananzelela lezo mali nxa zingabanjwa kuhle, zingene esikhwameni esirayithi, kungabi lobugwelegwele, kungabi lobusela. Mina ngizathi ilizwe imali leyo lilayo. Ukuthi lizwani la mali ngiyala. Imali le eqinisweni silayo ukuthi siyingene ezikhwameni zabanye abantu abalithwana abagangileyo. Kodwa nxa kungabanjwa kuhle, ngibona kuyahamba, siyakwazi ngale ukuthi kwenza le marange le. Kwaba le mali eningi yama-diamonds, ama-15 billion anyamalala. Imali ayibanjwe kuhle, ingene esikhwameni esirayithi, kube le-transparency, abantu batshele okwenzakalayo. Kungabanjalo ngiyakholwa ukuthi le mali ilizwe lingayithola libabhadale laba bantu.
Kuyikuthi ngempela uhulumende engakwenza lokho, singabona kusenziwa kuhle yini.
Nxa sikhangela indlela uhulumende aziphatha ngayo, khonapho kulapho kulohlupho khona. Ukuthi uhulumende usuyakhangela kakhulu ilihlo afake kulaba abantu abangathi ngabantu abasapoti ibandla lezanu-P F elibusayo. Kuthi la abanye abangathi abaqedakali baninele eceleni, yilihlo besilalo. Yikho nje mina into le yokuze ilunge ihambe kuhle ukuthi sifuna uhulumende akhuphe leyana imikhuba bekwenza kateso ukuthi unike umuntu ngoba engumuntu ongathi uhamba le bandla lezanu-P F. Kodwa akhangele ukuthi umuntu ngumuntu weZimbabwe lo ngoyifama edinga ukuba nincediswe ibisele imali eyawuvala izibisele. Bekungaba njalo into zahamba kuhle, kodwa-ke khathesi abaningi silovala, silaqinisa ukuthi uhulumende zakwenza kuhle. Ubatholi labaye bangathola, abanye bengatholi. Siyakwazi khona oko even belo ngakhangela sasi kufihlo lamahovesi, lamahovesi angatholanga izimali zabakuthunayo, kodwa baleli lizwe asikwazi ukwayi basala.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU esixoxelayo ekwaBulawayo. Elinye icele lenhlanganiso yabalwa kumpi yenkululeko eZimbabwe National Liberation of Veterans Association lithi abemukeli ukhetho olusanda ukuqhutshwa licele ebelikhokhelwa ngumnumzana Chris Motswangwa. Ukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo umnumzana Sifa Sincube ukhethwe ukuba abe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso le labanye bakhe okubikwa ukuba balobudlelwano kakhulu lebandla leZANU-PF. Icele likhokhelwa umnumzana Ethan Mathibela lithi umnumzana Ncube, umnumzana Mtswanga labanye bephule isinqumo somthethwandaba isokuthi akumelanga kuqhutshwe ukhetho kungakedluli umhla ka-21 kumfufu ngeviki ezayo. Umnumzana Mathibela uthi abantu laba kumele bejeziswe umthethwandaba. Sehlulekile ukuxhumana lomnumzana Ncube lomnumzana Mtswanga labakucele lesithathu elenhlanganiso le ngoba bebengaphendula umakhalekhukhwini. Ake sizwe umnumzana Mathibela ixoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Imbangela yokuqala ukuthi thina siyehlukaniswa ngama-politicians. Thina ngokwethu abalili benkululeko sivele singabantu abamanyeneyo, kanti-ke sekule abantu ababuya besingenela ngaphakathi kwethu sebesisebenzisa bayinika abanye izimali, kusetshenziswa imali. So yikho uzekwafika ukuthi singawelelani thina abalili benkululeko. But lokho okwenzakalayo ngomgqibelo mhlaka-12 ukuthi kwenze yileyo i-Congress esingayirecognisiyo yikuthi thina amalanga before i-Congress yabo bevele sesihambise indaba zethu kumthathandaba. Ujudge wabenika i-order wathi akula Congress eyenziwayo, linahlalani phansi lingama-factions amathathu, lihlale phansi lirizini ukuthi kahle kahle ukuthi siye phambili sivumelanani, ngoba okuqakathekileyo i-constituency yabalenzi benkululeko. Na mina lingabe lithanda izikhundla, but yenzani ukuthi kushuthise buzulu owabalele benkululeko. So thina vele bese sizilele sodwa sesithi hhayi silama-proposal ethu ukuthi hhayi siyavuma ukuthi akuyenze i-Congress iyamelela bonke abalele benkululeko. And laba ngokuzwa kwami ngizwe kuthiwa ngabantu abakwiligi ezanu-P F bonke, laye nalowo okhethwe kathesi ubuye ngikushiwe nini weligi yezanu-P F kwaBulawayo. So kukhanya within the league yikho abathathanayo bona bathi asambe senze i-elective congress nabomthwango nabomahiya. So angazi ukuthi kahle kahle ngoba bengekho mina ngane ngiye khona sizwanga sinxuswanga khona ngathi thina sesimelele ukuthi i-determination izaphuma kujudge mhla ka-21 yes izayilandela.
Ye nxa kusenzakala konke lokhu ubonazana kuya ngapi? Akusoze kugcina kudilika i-War Veterans Association le.
Ukudilika nokungadiliki singabantu ka. Uyabona i-association libizo. Libizo singavuka singeyinye i-association. Kumbe vele singabiye na-association singabantu. Ngoba ubunini bethu abaleli benkululeko akusoze wabugeza ngehlepha. Siyabe silobi silawo singabaleli benkululeko. And most importantly, ukuthi sibambene nama-challenges esilawo kathesi i-USA yama-war veterans. Sizakhulumisa, sizatholana somewhere somehow. Ibizo elokuthi i-Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, asiyo into esingathi abantu singaye sibeke ukusebenza ndawonye ngoba libizo.
Lo mnumzana Ethan Mathibela okwelinye lamacele enhlanganiso yeZimbabwe National Liberations War Veterans Association wabexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsekeli kamongameli wakwele Kenya umnumzana Rigathi Gachagua utshele idale lesenethi lamhla ukuba kungamanga ukuthi wanotha ngenkohlakalo wetheswa umlando wokuba le notho ayithola ngokungekho emthethweni. Ele melika lithi kalisoze linikeze ele Israyeli izikhali uma lingavumeli ukuba ukudla kunikwe abantu eGaza. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Israyeli sele lamaviki amabili livimba ukudla okuvela kwamanye amazwe ukuthi kungangeni eGaza lapho elilwisana khona leHamas. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lanxa elemelika selake laba lamabandla amaningi, kulamabandla amabili amakhulu elama-Democrats lelama-Republican ayiwo azibambe esidukwini kwezombusazwe. UThabo Kancube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Okwamanje kutshengisa ukuba amabandla la azamela ngabantu abazencintisana kukhetho oluzayo. Kusobala ukuba isimo lesi sizakwenza kube lomongameli okubandla lama-Democrats kumbe elama-Republicans njengalokhu okwenzakala kusukela ngomnyaka ka-1856. Ukuba lamabandla amabili kuyamangalisa. Isisekelo sombuso weMelika kasilawuli ngamabandla ezombusazo. Owayengumongameli uGeorge Washington wakhethwa ezimele njalo wathi sevalelisa wakhuza esithi akulunganga ukuba namabandla amabili kuphela. Wathi engakasuki embusweni uWashington kwasokulamacele amabili kuhulumende wakhe okwenza kwabunjwa amabandla ezombusazwe akuqala. Kusukela ngaleso sikhathi ayabunjwa aphinde abhidlika amabandla kugcine kusiba lamabili. Okwenza kube nje ukuthi eMelika onqobayo ubusa yedwa, loba kukhanya kulula lokhu kwenza ukuba kube lokudabuka phakathi kube lalabo abasekela okhanya ezanqoba. Uma kuqathaniswa lamanye amazwe okulamabandla amaningi, ibandla linye ngalinye lilakho ukuba labameli abakhethwa ngendlela ye-proportional representation okuhambelana lamavoti. Kwesinye isikhathi kunezinye njalo indlela zokukhetha ngokuvota kaninginengi okwenza abantu babe lethuba lokukhetha abamfunayo ngokutshintsha amavoti abo bedinga umuntu oqondileyo. Loba kuncintisana amabandla amabili kuvame ukuba kuphume impumela esekela abakubandla lama-liberals, conservative kumbe center-right, ngezinye indlela ukuba lamabandla amabili kuveza isimo sezombusazwe. Kuze kube namhlanje akulamuntu wancintisa kukhethwa eMelika engekho kumabandla amabili lawa nqoba. labo abazimeleyo bacathengelwa ukuba babefuna ukuphazamisa omunye walabo abancintisa bekubandla elikhulu elaziwayo. Njengoba kulabanye abavotayo abakhonona ngabancintisa bemele amabandla amakhulu kulabantu lonyaka bathi kumele kusekelwe abazimele abazancintisa kukhetho luzayo, akwaziwa ukuthi abazimele bazakwenza njani kukhetho lwalonyaka. Lizizweleke amabandla amabili la yiwo akhokhelayo kukhetho lweMelika, njalo abazimele bejayele ukuthathela amabandla la amavoti, kodwa akula owake wanqoba kususela ngesikhathi kusiba lamabandla amabili.
Udaba lolu silwethulelwe nguTabo Kancube weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Sekuqhamuke ukufuthelana okukhulu phakathi kwezizalwane zakwele South Africa labantu bokuza eSoweto ngemva kokufa lokungcwatshwa kwabantwana abayisithupha okubikwa ukuba badle abakuthenge isitolo somuntu wokusa. UThuso Khumalo usithulela lolu daba eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Intukuthelo yezalwane zakwele South Africa le ilandela ukufa kwabantwana abayisithupha eNaledi eSoweto ngefike pheleleyo. Kubikwa laba bantwana bethenge izimnandi ezithandwa ngabantwana kwesinye isitolo somuntu wokuza. Lokhu kubangele ukuthi bathwalelwe esibhedlela lapho abafike bafela khona. Ngemva kwemfa yalaba bantwana, kuhle kwaqhamuka udlakela ezinye zakhamizi zangena ngodli emavinkilini la zathatha impahla yalesi sitolo, zaqala njalo ukuxotsha abanye abokuza abathengisa endaweni yaseNaledi. Ngesikhathi kungcwatshwa abahlanu balaba bantwana ngensonto edluleyo, izakhamizi bezisidla amalahle. Abanye bathi nxa abuza bonke bengaphumanga eSoweto bazawukhomba olotshwala. Ngakwelinye icele abanye bathi zonke izitolo zabantu bokuza kwele South Africa kufanele bazithathelwe ziphiwe izizalwane zakwele South Africa. Induna yomdabu eSoweto uHloniphisa Chonxo utshele iStudio 7 ukuthi kabafuni kuphinde kube lomunye umntwana ofayo ngenxa yabokuza laba.
Labantu ufuna bahambe bebuyele kubo. Hayi kabi, bathathwe nje kahle bangashawa, ungathathwa into zabo. Njenganamla ngihlala khona ngizohlala necommunity phansi ngibonisane naye ukuthi labantu ngicela ukuthi manje sibuke ukuthi njengoba bela sihlale phansi nenduna zami bese ngibiza umphakathi ukuthi cha asibakhiphe nje kahle, ngizobakhipha kahle ngibiza amaphoyisa bahambe babone bashoniswa phi ngoba sisosiphelele izingane.
Unkosazana Lydia Munyatso, umgcinihlalo wamapholisa esigaba seNaledi, uthi lesi sehlakalo esingayisiso sakuqala sesidale usizi lokufuthelana okukhulu emphakathini.
Sicela ukuthi umphakathi usebenzisane hand in hand namaphoyisa, we are intervening kuyo yonke le situation. So asikho mnandi nathi as a CPF, as a mother, singabazali nathi. So lento lesibonayo la ayisiphathanga kahle.
Ukufuthelana lokhu sekuchiye iningi labeZimbabwe abahlala eSoweto bese sabela impilo zabo. Wesifazana weZimbabwe okhetha kwaziwa kuphela ngokuthi uMandlovu uthi sebelala bevale ilihlo elilodwa.
Le nto isiphethe kabi kakhulu, isiphethe kabi kakhulu ngoba sekushona ingane ezinganacala. Okwesibili, manje sekuzogoqela nathi abantu beZimbabwe ukuthi basixoshe ngoba le nto iyenze umuntu wangaphandle. So nje isiphethe kabi kakhulu.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eSoweto esingathandanga ukuvezwa igama, sithi sekufuze abokuza bazinuke amakhwapha.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ebazalini bonke, kuyinto ebuhlungu kakhulu emphakathini waseSouth Africa ngoba zonela mvuyini. Kusho khona ukuthi uma bethi bayadudula, kuzodudula wonke umuntu wokuza. ngeke bakhethe ukuba unesitolo esincane lesi noma uthengisa ngaphandle noma usebenza umsebenzi onjani, kodwa as long uphuma ngaphandle makuyisikhathi sokududula nabayishiya yena umuntu oyi-one.
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala eSoweto, abanye babo bathengisa emigwaqweni, kube labanye njalo abalezitolo lezi ezincane. Umkhokheli kahulumende wesabelo seGauteng uMnumzana Phanyaza Lesufi uthi ngeke lesihlakalo senzeke kungabi khona ojeziswayo.
We've asked all the law enforcement agencies.
Sesilaye amapoyisa ukuthi asebenzise ubuciko obukhulu ekugcwayisiseni imfaya laba bantwana. Kufanele baze bathole lokuthi ukudla lokhu okudliwe laba bantwana kwenziwe ngubani, kuphi. Kungizwisa ubuhlungu kakhulu lokho kwenzeke ebantwaneni besikolo.
We also have to find the producers of this product.
Phose minyaka yonke kwele South Africa uqhamuka udlakela olubhekiswe ebantwini bokuza endaweni esijeneyo. AbeZimbabwe okuyibo abaningi ebantwini bokuza kwele South Africa bathi besabela ukuthi nxa kungaqhamuka lodlakela impilo zabo zingaba nzima kakhulu. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Msakazi, angibingelele nguAndile engakwaNdlovu Sibongo ekhaya kuseMidlands eBellingwe West. Msakazi wami, ngibingelela phana kubalandeli lana ezindlini zomsakazo. Ngilusizi kakhulu msakazi uma ngizokuthi iNdlovu ziyafa laphana eGame Park. Indlovu sifa nje ukuswela amanzi okube ngathi kusazoqhubeka thi izulu zelinetha, ungazona ukuthi izulu liyonetha nini. Amanzi achile emadamu, achile emfuleni, kodwa phansi akhona. Ngiyacaca ukuthi labantu kahlahle abanayo iplani ngokulondoloza inyamazane. Abazame phela lezo mpondo ngoba ngiyazi ukuthi basazozithatha bezenzela umathanda ngazo bezithaphuzela. Abazame ukuthi lezo mpondo mangabe kwenzeka bezithengise beyodrolela indlovu amanzi ngale. Beyodrolela impela imigodi bekwazi ukuthi bezilethela amanzi kwalapha eduze. Zizojwayela zilonge ziyaphe ziyakhelwa indawo phela ezithola khona amanzi. Zojwayela ukuthi amanzi zizothola laphayana njalokho ingasekho emadamu nasemfuleni.
Siyabingelela siyabonga sefeni. Ngithanda ukubuza uJoseph Chuma ukuthi babezwa yini abantu ababephikisana labo njengoba bake bambuza elo Moses Ncube lapha ukuthi bababophela nabantu eZimbabwe. Uncube emchazela kahle ukuthi bona beyizano abafuni muntu olomcijo olomqondo okhaliphile ukudlula bona. Yikho bemfaka ejele. Abanye abantu bonke abavumelana labo yibo kuthiwa ba-right. So yena uyabona yini bonke lokho.
Studio 7 lijani? Hayi, mina ngiyaphila. Uyabonga kumsebenzi eliwenzayo omkhulu. Ngizwile lapha kustudio 7 ukuthi kade kulo lokhu zeni kule kade bethi bekutheni abantu emaswingo le Great Zimbabwe, that national, our national monument. Yindawo eyayidlala abarusi, odewa, ya omambo. Abayibo abafika abaqale ukufika endaweni leya elizweni leliya, kodwa lingayisilo labo. Labo bezokufika bafica kulabanye abantu amadonga lapha, bafica kulabanye abantu ababasarwa lapha nematopi. Ayisibo abaqale ukufika elizweni leliya, kodwa labo bafika bafike bahlala endaweni leya. Indawo leya iqakathekile, kanti se-America yeyivuselelayo ukubuyisela amatshelana asedilika, kodwa uzona izigebenga lezi ama gangsters la adonsa mehlo kuphela.
Amajono makiwa kona ngapho echolocho emango eplan 3 lichona njani makiwa studio 7 abasakazi. Singabonga abasakazi mbali phila kuhle lami ngiyaphila lapha e-WhatsApp ematopo peula silingelela lamapeuli amba manje lichona njani mateula. Ayokhulumayo ngupamono ngwenya kona late WhatsApp. Siyabonga makhiwa senkhona.
Sibengilalele inkulumo kaJoseph Chuma lo bhuti lo. Yabona-ke Joseph Chuma okunye okumele sihlale siyikhumbuza khona ukuthi livusilizwe ngenkani njalo alizazifaka embusweni. Akulam abantu beZimbabwe balikhethanga, balivotelanga njalo lisebenzisa amakhodi lamapholisa ngendlela e-wrong ukuze lihlale nemandleni. Lokumehla kusengqondweni zero ukuthi amaZimbabwe ayakwazi lokhu njalo babuhlungu ngento yendlewe kubona begcwe kwamanye amazwe.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 abakade besinika imbono yabo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.